angiyazi ngiyabona isizwe sethu sisasuka lapho endaweni le ukuthi sakhona abantu bathi baqhatshwa ngendaba zokuthi uluvela ngabuvela ngathi ikubona thina ebe-National Patriotic Front we're talking about a nation ilizwe akho ukuthi umuntu uvela esigabeni sithi okobulawayo lapha yi-cosmopolitan province eyokuthi iyamukela wonke ovela ngaphi then ungabe ngowezizweni vele siyahamukela umuntu wonke so kulihlazo kolokho kuthiwa kwenzakele kolokho kwenziwa ngabantu labo
kodwa phela bathi kukhanyangazane ukuqatshwa abantu abavela endaweni efana nayo ukuthi engxe imuli eyodwa evela ngaphi ngaphi yiyo eqina izibambile khonapho
vele sokuyikuganga uyabona ilizwe lethu leli siyakhuluma bonke abantu abakhankasayo labakhuluma ukuthi advocate corruption and etc. Nangapha yena umuntu eyiyenza kuyatholakala khona ukuthi ngabe kwenziwe sibili ngebamanagers bona laba ukuthi bona bafuna ukuqhatha abantu abavela emashonaland ngapha mbela abavela emathebeleni south and etc. But nazele siyakukhondema lokhu in the strongest term.
Ubona zani kungaba njanjani?
Hayi lokhu kumele kubanjwe ngendaba yokuthi kuyi-investigate kudingwe sibili ukuthi ngathi umanager wangkhona mbele kuyi-human resources manager okhathaya wangkhona uyayenza into leyo kumbe abandaba kuphela eliyenza ukuthi into le ingane yamemetheka
nxa kungatholakala ukuthi kuliqiniso ke kuzathiwani
kumele kothi umsebenzi umuntu onjalo kumele kothi umsebenzi because iZimbabwe yilizwe elinabantu abamaneneyo ababambeneyo sabanjaniswa ngenkomo lomgcabi those are our icons and abantu abavele asonke sabalahla ngaba yinini into eliyinini.